Lapha kusendaweni iyayisaziwa ngokuthi World Trade Center obekulomongameli Joseph Biden labake bakhokhela ilizwe leMelika abagoqela umnumzana Barack Obama lomnumzana Bill Clinton njalo lezihlobo zabantu abafela endaweni leyo. Amalecaja asebenzisa indizamtshina ezimbili ekubhidlizeni iWorld Trade Center. Bekubalwa amagama abantu abatshabalala eWorld Trade Center.
Edelmiro Abad, Marie Rose Abad, Andrew Anthony Abate, Vincent Paul Abate.
Loba uBiden engethulanga umbiko wakhe namuhla endaweni le, ukhulume kumabona kude awuphanyike enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leWhite House.
To the families of the 2,977 people from more than 90 nations killed on September 11th, 2001 in New York City, Arlington, Virginia, and Shanksville, Pennsylvania, and the thousand more who were injured. America and the world commemorate you and your loved ones. In the battle for the soul of America, unity is our greatest strength.
Kulabanye abantu abathi kumele leMelika liguqule izenzo ukwenzela ukuthi kube lenhlalakahle elizweni leli. Omunye wabalombono lo, uNumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo.
Kungakenzakala inkinga ye-America, uMoshudu. Noma nje wayelokhu ehlaba umkhosi ethi hey bakithi ake libheke lapha abantu abazange bazwisise kwagcina kusenzaka ukuthi kube nalokho okwenzakala namhlaka 11. Kodwa-ke ikusasa yokudlwangudlwangu ne-terrorism emhlabeni ilokhu ikhona isafuna ukuthi izwisiswe ukuze isuswe ngokupheleleyo mpela. Kusesenomsebenzi ofuna ukuthi wenziwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York othi akwaziwa okungenziwa ngamalucatsha kweleMelika.
Uma siyakhangela phambilini ukuthi kuzahamba njani ngendaba ye-terrorism, ikakhulu sibonile ukuthi ele-US seliphumile e-Afghanistan kusukela emavikini adlulileyo nje. So lokhu mina umbono wami ngibona ngani ama-Taliban kungenza ukuthi bebe ngabangane be-US kumbe bebe ngama-enemy e-US. Nxa bezaba ngama-enemy e-US then kungenzakala ukuthi bekhomithe izinto ze-terrorism. Njalo laba abantu ababetrenwe i-US ama-Afghan military abantu asebegijinyiswa ngama-Taliban angazi ukuthi bona bazaba waluphawo luphi.
Umnumzana Dan Moyo laye odabuka kwele Zimbabwe ohlela kwele Melika uthi kumele abantu balwisane lamalwecatsha alakho ukudala umona omangalisayo emazweni ajiyeneyo.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi ngoba sibona even duze laseZimbabwe khona phana eMozambique sike sabona kusiba lamalecatsha amaningi akho aqalwe umsindo onzima kabi lapho ende labo futhi ba behavior ngendlela efanayo lala amalecatsha ahlasela iUnited States. So if mabe khona next door eMozambique khona phana okusho ukuthi laseZimbabwe musi bangangena. So yinto okumele ukuthi umhlaba wonke jikelele ulwisane layo lento yama-terrorist.
Amalecatsha abhidliza iWorld Trade Center atshaya njalo isigodlo samabutho esePentagon kwathi indizamtshina owakumele iyebhidliza iWhite House yawela ePennsylvania. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphi Dube.